Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 20 zibandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 ukhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo.
Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abaningi babedinga ukusiphilisa.
So kule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda, okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga abaseZimbabwe izolo ngembiko esola uhulumende ngokungajezisi abenza lesi sihluku.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomiseni eyayithewa ngomongameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti.
Izisebenzi zikamanyesipala wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajobwe njalo ngemva kokuba umqashi ezengezelele ikholo lazo.
Ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngengathi utsibile imali ethwale emalini, but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo. Ugatsha lwezempilakahle kumanani ethulwe izolo luthi kulabantu abangamakhulu afika phose athobamunwembili 783 ababanjwe leli gcikwane. Iningi lababhubhileyo ngabesigaba seMashonaland West abalitshumi lanhlanu 15, kulandele abeMashonaland Central okubhubhe abalitshumi lanye 11. Kwabathelelwe igcikwane leli iningi njengensukwini ngabeHarare abedlula amakhulu amabili 251, kulandele abeMashonaland Central abedlula ikhulu lengxenye 156. Lezinye lazo izigaba zabalabanye abangamanani achiyeneyo. Asebebhubhile selokhu leli gciwane laqhamuka elizweni sebehahabela inkulungwane eyodwa 825. Kunjalo nje abemaphandleni bathi leli gciwane linganeno. Sixoxelo wake wamela isigaba seBhinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eBhinga.
EBhinga basically I'm sure njengama rural areas amaning uzananzelela ukuthi khona sichiyene labantu bedolobheni, ngoba abedolobheni konke abaphila ngakho ngokuzingela ilanga langelanga. Sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abaningi babedinga ukusiphilisa. Thina emakhaya isikhathi esiningi konke esikufunayo sihlala nje silakho emzini yethu. So ke ikakhulu abantu balalelile ilizwi lokubana kabahlala emzini yabo, akula zikhathi eziningi lapho esibuthana khona emakhaya ngaphandle kokubana nxa kubhujiwe. Otherwise nje amanye ama activities amaningi awe community ngasajwayelanga ukuba khona, abantu balokwesaba umkhuhlane lo. Okwakhathesi nje ngingatsho ukuthi khona phakathina kwe-district ungani silama active cases awangu 5 kuphela reported. Kodwa nje siyakwazi ukuthi khona ukuba lalawa ayi-5 aripotiweyo kakutsho ukuthi khona yibo bodwa abantu abalalo mkhuhlane ngaphakathina kwe-district. Kutsho nje kuphela ukuthi laba yibo abathola ithuba lokubana bethestwa njalo betholakale ukuthi balawo lo mkhuhlane.
Baningi yini eselibazwile abalalo leli gciwane le COVID ebhinga khona?
Kujwayelekile ukuthi abaningi lo mkhuhlane bangabe bewugulile bawusila, ngoba phela remember ukuthi ukunaphela lokho kukhulunywa ngakho kutholakala kakhulu kithi emakhaya. Yizo vele indlela esiphila ngazo njengoba ke imithi yakulezi nsuku lezibhedlela zakulezi nsuku singelazo. Ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi yikho okukhona, kodwa hayi abantu balalelile khona lokho kade kukhulunywa ukuthi bengahambi besiyahlangana labantu abaningi. So kwesubonayo kusenzakala eBhinga.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBhinga North edalele ePhalamende. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Leminyaka emibili kwabulawa abantu abayisithiyagalombili ababetshengisela elizweni. Abameli bamazwe angentshonalanga agoqela elemelika, elebhilitane kanye lalawo akumanyano we-European Union abasebenzela eZimbabwe sebesole uhulumende besithi ulokhu engakajezisi amapholisa lamasosha abulala laba bantu ngozibandlela womnyaka ka-2019. Abantu laba badutshulwa ngesikhathi sokutshengisela ezitaladeni emadolobheni athiyeneyo besola ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoda. Amazwe la ethule imbiko izolo enanza iminyaka emibili ngemva kwesehlakalo lesi. Amazwe la athe kuyadanisa kakhulu ukuthi labo ababulala abantu laba njalo babahlukuluza ngendlela ezigoqela ukudlwengulwa balokhu bengakabotshwa kumbe khona ukuthoniswa. Abameli bamazwe la bathi njalo ukwephulwa kwemalungelo oluntu nguhulumende kuyaqhubekela phambili. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka ikhomiseni eyayithewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti. Ikhomiseni leyi iphumise i-report layo, yafaka ama-recommendations, yaphumisa egcekeni ukuthi labo njalo ababa bulele abantu babefuze babotshwe. Kodwa siyamangala ukuthi lakathesi uhulumende kakakwanisi ukuze bonke laba ababulalayo abantu babotshwe. Njalo siyabona kathesi ukuthi ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu lokhu kusiya phambili. Siyabona kathesi abantu bayabotshwa, amasotsha abhodabhoda etshaya abantu, ebulala abantu, amapholisa lawo sethethe leli ithuba le-lockdown ukuhlukuluza njalo amalungelo abantu. Kuthi thina vele asimelelanga ukuze lokhu kukhulunywe ngamazwe angephetheya, kodwa sikukhulumile thina njengama civil society organizations, njengama human rights organizations, satho vele ukuthi hayi lokho kuyenzwa nguhulumende webutho lo esilaye eZimbabwe lapha, uhulumende owangena kumbuso ngendlela yamandla, bekhupha ngendlela yamandla ubaba uMgabe. Yikho into ehluphayo lapha elizweni lethu leZimbabwe ukuthi laba abakhona laba uhulumende wamasotsha lo okhona okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyaphambili ehlukuluza abantu.
Kodwa uhulumende uyakulandula njalo uyazivikela uthi amalungelo abantu uyawahlonipha njalo uyawalondoloza.
Uhulumende yena uyazidefenda kodwa lokho gakukho ezandleni zikahulumende ukuze yena abe ngureferee. Thina abantu ababonayo, thina ama independent eyes, yithi thina esingajaja uhulumende sisithi uyakwanisa ukuprotecta amalungelo abantu kumbe kakwanisi. So amanye amazwe lawa vele ababonayo sebekhuluma noma kulento esebeyibonileyo and siyavumelana labo. Yena uhulumende kahlale phansi azibuze umbuzo ukuthi uphambaniseni kunjani abantu bona besithi yena uphambanisile nxa engaphambanisanga. Azibuze umbuzo yena leyo abe eselungisa indaba lezi zama lwelo abasiya phambili njengelizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba kumbe amapholisa. Kodwa uhulumende uhlala elandula lokhu esithi yena kephuli amalungelo kaZulu. Ikhansili yakoBulawayo zithi sezibuyele emsebenzini ngemva kokwengezelelwa iholo ngumqatshi wazo ngesilinganiso sekhulu elilamachumi amahlanu ekhulwini 150%. Izisebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo ukubangele ukuphazamiseka kwenhlelo zokucitha izibi, ukulungisa impompi ezidabukileyo, ukugejwa kwamangcwaba kanye lokucithwa kwezibi. Umnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wakoBulawayo kuhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izisebenzi zikhangelele ukunikwa holo lenyanga edluleyo ekampalakazi njengesinye sesivumelwano ukuze ziqhubeke zisebenza.
Siyananzela ukuthi izisebenzi zikamasipala wakoBulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyokudla lokwenza konke. Kodwa ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini. Sinanzela ama-departments atshiyene nama-sections atshiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini. Zibe khona emsebenzini sikhuluma kanje.
Izisebenzi zengezelelwe emalini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty bottom line khathesi isimi kusimo ese 25,000 zimdollars ngenyanga. Ngokunjalo ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi utsibile imali ethwale emalini but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu ukuthi lanxa le imali ibe compromise position yokubana siyivume but izisebenzi hayi azithokozi zilokhu zifuqa njengoba sitshile ukuthi hayi njengaba khulumisana lomqhathi sivumile kuyi-compromise position. Kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likaDisemba elele elincane elingakabuyi ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi zingathokozi. Njalo izisebenzi yatsho ukuthi hayi nxa le imali ingaqedala ubani ibuye kaDisemba zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So ke sikhayela ukuthi ukhansil masinya alungisise imali kaDisemba ngoba nxa ungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi singagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele ayinali imali etholakileyo izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabuleli.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko ukuthi izibi zivuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Well, okuyiqiniso ukuthi thina nje izisebenzi zakoBulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho bananzelela ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke into zibe ndawonye, imoto zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubeza kwele msebenzini njalo ukhansil laye azama ukuthi phezu kwalokho iholo kaDisemba siphuma ngalo lihleli kuye khathesi. Izisebenzi ngendlela esizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week. Ngoba ukusebenza kwethu nanzela ubana siyabe sikhangela ilingini langa elinje kwenziwa iarea enje langa elinje okuthi singavele sikhave from Tuesday to Tuesday idorobho liyaba lomehluko. So sesikhalile umasipala asapoti isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze, abuye asinikele holo esilikhayele likaDisemba ukwenzekuthi abantu badle bathole amandla okusebenza. So lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala. Singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe, thina izisebenzi vele sizadlala ingxenye yethu. Lokho asikuthandabuzi, sikwejwayele njalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wakobulawayo ngenhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union. Ubeqoqa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamisa ikhefu lakhe kancane aye emathuneni eHeroes Acre eHarare emngcwabeni wababili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Laba ngabathi umnumzana Morton Malianga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba. Iphephandaba leChronicle lithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Eloise elikhangelelwe ukutshaya ilizwe ngempela sonto. Ugatsha lwezomkhathi luthi ulaka lwezulu leli luzabonakala ngolwesine lapho leli zulu elikhangelelwe ukuqala ukuna kwele Mozambique. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Albonani salibonani kuStudio 7. Mina elami igama nguAdolf Shaba. Siyabonga ngezinhlelo zenelisi phazona. UStudio 7 usube ngumsakazi omuhle olalelwa from Cape to Cairo, lalelwa ngamaZimbabwe nasendaweni ezehlukeneyo. Siyabonga ngomsebenzi omkhulu, ngoba mkhulu lo msebenzi eliwenzayo. Nendaba engifuna ukukhuluma ngayo ile ndaba kaOpam Chinguri. Opam Chinguri we-address ama-ovets. Ezinye izinto uhle ubonakalise ukuthi ZANU PF ayinayo into ekuthiwa yi-leadership quality. Angazi lokuthi laba bantu i-leadership bayifundanga. Xa umuntu ezade adressa abantu abadala njengama-ovete, bathathe njengabantwana, abantu abangacabangiyo. Ngoba mazotshela abaqala kade abobaba bethu batshele ngokuthi i-corona umkhuhlane waledwa uNkulunkulu kuzokubalitha abalungu ngokulethela iZimbabwe ama-sanctions. Bona beZANU PF bafuna ukuzinuka amakhwapha ukuthi yini edala ama-sanctions, enze base banikezwa lawo ma-sanctions asebekhala ngawo njengezwe. Abafuni kulokho, instead bathatha i-blame game banikeza abanye abantu be-blame ukuthi hayi ama-sanctions aza ngoba azopanisha abelungu. Nanku-ke sebesifa bona kuZANU PF, ngabelungu nabo nalaba abafaya ababulawa yile COVID-19 njengoba ama-officials abo echaya left, right and center nje bangabe lungu na. Ezinye izinto zidinga ukuthi umuntu before ekhulume, especially kuma-public gathering, azinuka amakhwapha akhulume into ayaziyo.
Angifuna umbuzo ongelampendulo ukuthi kanti u-Obadiah Moyo lo ubotshwa nini? Sezingaki izehlakalo esezibaliwe ngaye lo muntu lo? And i-evidence ivele egcekeni etshontsha imali ye-COVID-19, ekutshontsha imali yomphakathi, imali kaZulu, abantwana beZimbabwe bonke betshontshelwa imali e-COVID-19. And abanamahloni labo abantu beZANU PF lawo manje babhizi bagcinela abantu be-MDC bebabophela i-intanethi bethi baqamba amanga. What Moyo u-Obadiah Moyo oyenza ububi obungaka elizweni? Yisingaki manje kuripota umuntu oyi-1 and engabotshwa? Umuntu lo ubanjiwe kazange elala ejele even 1 day, kazange abotshwe, kodwa abe-MDC bayahlukuluzwa, bathwaliswe nzima. Mina ngihlezi ngisho ngithi sikhohlakale ngumnangaka, and lo muntu lo ngendlela akhohlakale ngakhona abantu abangakuboni elizweni leli, abantu basezokubona okukhulu ukudlula lokhu ngumnangagwa lo. Ubuke ukuthi inkunzi isibanjwa njani ekhaya, izehlakalo zenkunzi zingaki? Eziningi ziyafihlwa, ziningi ezifihlwe ekunazange sizizwe zikhuluma ekhozini. Ziningi kakhulu izehlakalo ezimbi. ezimbi ezenziwa nguNangagwa. Lo muntu akuso ngupresident lo. Inde ilizwe lakhe ethi upresident vele kalinda. Isela lelingeke sithi ngupresident. Akula muntu ongambuye uNangagwa izenzo zakhe. Ende asikuthi siyamzoni. Akula muntu ongawuboniye ububi bakhe. Manje uhlukumeza abantu elizweni. Uqamba amanga ukuthi uvikela abantu emkhuhlaneni. Kodwa napho uthi ubusikala babolele ijili. Kodwa u-Obadiah Moyo okade wayenza ubugebengu bonke lobu. Ilizwe libolile ngu-Obadiah Moyo. Abantu bekuthwele nzima ngu-Obadiah Moyo lapho. Kodwa kababotshwa. UNangagwa kababotshwa. Othiwe ngakathi kababotshwa. Imuli kaMnangagwa kayibotshwa.
Ivuka njani umsakazi omuhle? Hayi, thina siraydi umsakazi. Linjani izindawo ngezindawo ezitshiyeneyo umsakazi wami? Hayi, thina sikahle umsakazi. Sikahle lo okhulumayo Mbongani Nkomo ndabe Hebron ndabe. Hayi, sithi phambili ngomsakazi. Phambili ngomsakazi, hayi. Liyasakaza sibili into eziraydi umsakazi wami. Hayi, siyabe silalela lathi ukuthi kuhamba njani. Eyi, hayi, kuzima phandle lapha. Hayi, kuyilahle. Uma kuhle mani. Hayi, kunzima msakazi wami. Kunzima sibili kulibona sengapha sihluphekile. Sidama udinga usizo. Dinga usizo sibili. Hayi, kunzima. Ekhaya kubuyeleki uma kunje so. Kuyilahle. Ngabe kwalunga, ngabe sokulungile, ngabe sesibuyela manje. Akunje so, hayi. Ngeze sabuyela. Siyalobela khonapho.
Yey, sanibonani, sanibonani Studio 7. Yekhulumayo ngoNdlovu singelwayo eTsholotsha esigabeni sakonkulu. Singajabula lathi masi ngezwakala emoyeni. Azwakala mpela emoyeni. Yey, mina into eyenziwa uTrump ngiyajabulela kakhulu, ngiyajabulela kakhulu into eyenziwa uTrump. Ngoba noma engazenzi nenzeni kodwa okusalayo uzaphuma bese kubonakala ukuthi iAmerica yidemocracy iyasebenza. Manje siyezwa abanye bathi hey iAmerica yenke isabatshela lutho ngoba nanku uTrump eyalele. Hayi, noma engazuyale kodwa okusalayo uzaphuma. Ya, siyabonga. So abantu abayekele ukuthi khona bona iAmerica yenke isabatshela lutho ngoba nanku ibe lo muntu eyalele esikhundleni. Siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla lilanga lokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden esigodlweni iCapitol. Kuyanyakazela kulesi sigodlo kulandela udlakela olwaqhamuka khona abalandeli bakamongameli Donald Trump bangena ngamandla bezama ukumisa ukubalwa kwamavoti awedale le-Electoral College. Kubikwa kulamasotsha edlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 alinde umcimbi wokugcoba uBiden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli omutsha uBiden phakathi kokuxokozela njalo kulamasotsha amaningi alinde ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu kuyinto etshengisa ukuthi isimo sedemokhrasi ye-America sesitshintshile. Bekungenzakali lokho kodwa ngenxa yokuthi sokwenzakele lokhu ukuthi abantu abadlwanguzelayo izigangi sezingene ukuthi zihlasele iSenate leCongress. So uyinto esabekayo. Njalo nje besitsho ukuthi bayethusela batsho ukuthi bazabuya mhla welanga likaBiden. Lokhu kutshengisa ukuthi umhlaba kumbe idemokhrasi ye-America sitshintshile. Ekutshintsheni wayo okubuhlungu yikuthi iAmerica ibizenza yona ingcitshi yedemokhrasi. Iyiyo engenelayo ekhuzayo kwezinye indawo. Ihambe siyakhangela ama-elections fikuphenda ukuthi ama-elections elizweni leli they were not fair and free. Manje kathe sokuphenduke sokuludubo lwe-America lolukuthi sokubuzwa ne-America ukuthi elections were not free and fair. Ngendlela u-President Trump asekufaka ngayo. So kuyakuthi emazweni lapho kuvele idemokhrasi ingabonakali, okuvele ubukhetho lucilwa nje njengokwenzakale e-Uganda, abasela muntu oyakubakhuza ngoba bazabatshela ukuthi lani kini ama-elections enu kabi free and fair. Kuze kusikhumbuze isikhathi sika-George Bush logo ukuthi uBush wathi yena esithi kuMgabe, uMgabe urigile i-election. Yena uMgabe wamphendula wathi lawe wariki election ukuthi uwine ngoba uqilibezele uGo. Angazi kumbe kuyinto ezabuyibuyela emuva ibe sendleleni kodwa kuyisimo esibi kakhulu for idemokhrasi emhlabeni.
Manje njengoba umongameli Trump esesuka esihlalweni, ubona ungani imbali yakhe izaba engeka umongameli oyihlulekileyo ukubusa kuhle na?
Nxa singakhangela isimo sika President Trump, sikhangele lo mbuso wakhe abelawo danxa ihamba, singeza ke thina sithi uPresident Trump uzakhangelwa ngabantu njengo president owehlulekayo kumbe wayelesimo esibi. Lokhu kuyabe sokusitsho ukuthi ukhangela ngaliphi lihlo wena. Bakhona abanye nxa ukhuluma kathi azaza kutshela ukuthi impilo zabo zitshintshe kabuhlungu kakuhle ngesikhathi kubusa uTrump. Njalo izinto ezikhangelwa ngomunye kumbe ngabanye abazibona zizinto ezidanisayo izenzo zikaPresident Trump ukuthi bathi izenzo lokhu kubi lokhuyana kubi. Bakhona abanye abazibukayo abazincoma ngazo abaza kutshela ukuthi uPresident Trump akula president owakwaba njengoPresident Trump. So lokhu ukuthi simkhangele ukuthi sikhangelele ukuthi sicabanga ukuthi uza kuthi hayi wayengupresident owehlulekayo kumbe ngupresident wayelezenzo kumbe elesimo esibi kumbe ngelasithunzi. Kuyabe kuza lokho kuza kuya ngokuthi ukhangela ngaliphilihle. Ungakhangela ukwenzakeleyo kathethe e-Congress lase-Senate. Abantu labana bebengena lapha baningi. Abantu abatshengisa ukuthi bayambuka bayafisa ukuthi abuyele embusweni. Ungakhangela amavoti abantu abamvoteleyo lanxa engatholanga amavoti ancinte yakaBiden kodwa kuyatshengisa ukuthi bakhona abantu abambukayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Kuhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamashumi amahlanu lambili 52 ngalanga linye layizolo. Sokule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola uhulumende ngokukhweza amafutha ezimota okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga. Izisebenzi zikamunicipal okobulawayo sebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogo enjalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lingakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.